Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela kweze kuseni mthwaka zomuhle emhlaka 2 kuLwezi 2023 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-TRIPC umnumzana Takunzwa Ngazi Wore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena ungaziwore olokhela liso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uza qhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-TRIPC njalo engumeli wabatsha ePhalamende umnumzana Takunzwa Ngazi Wore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. Ungazi Wore uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama-AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhe elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu leizolo ntambama Ungazi Wore uthe lanxa ehlukuluzwe ngalindlela uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right. So to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile. Ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqinesaka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana Takunzwa Ngazi Wore ilunga le-TRIPC edalele ePhalamende othunjwe ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele ePhalamende ayathunjwa, abantu abalembono etshiyeniyo bathunjwa. Kuyethusa, akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi uthumba omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba ukubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa, ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba, lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana?
Angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama-security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla elibusayo. Akukutsha, kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugenerali sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhola ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali ukuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniso ukubana uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono ejiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrongo ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abathathwa ngama-80s bangaphi, odzamara bangaphi. Silesibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mgogo wethethwe ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani, uyazinukela ungcolile, ule mbali yokutshontsha abantu.
I-SADC izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe, ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
I-SADC alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ekukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So ama-SADC countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even uDubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayesebephiwa imgodi, abanye baphiwa izimayini ngoba yithi lizwe esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi SADC izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwelesikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela athinte ibala lokuthi uvela eZimbabwe wonke oseduzane laye uhle abe ngomkhayelela phansi, ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula, umongameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. Kwele South Africa, umongameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe, iBorder Management Authority. Lokhu kusho ukuthi sekuzaba nzima ukuthi Zimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana, umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezithengelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa kulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa amagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana, umzana Titus Nxumalo, uthi kumele abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulala, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, ikuthi sonke asimeni ngezinyawo sincedisaneni ukwakha abantwana, sincedisaneni ukwakha isizwe. Ungavela ukhuluma ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobo ungenzanga lutho.
Kukanti uMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi udaba lokuzondwa kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto kwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane, ngitsho lakancane okokuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe ngumZimbabwe, nometa kungaso mZimbabwe. Ngesizathu segovernment yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Alubana ngabe umbuso wakithi uright, neqiniso abaningi sebezi befisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawela izinto esingazenzanga.
UThebe uthi noma ngubani ukhayelela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwetaxi, itaxi nichukombi, uqeda ukwehla uzwe umuntu ngakuyikuthi abe kusehla umuntu ekhaya, uzwe abantu bemeyisa. And ma usithi akhayela abantu abameyisayo, la ubona ukuthi hawu bantu benkosi, lokhu doesn't fit ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weHlokwe uMnumzana Mkhululi Moyo ujo umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhle sesingayenza, akusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya isime sabakhona ezomnotho, ezombusazwe, yikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu mbe singesemazweni silapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankona, hayi kayinto kayikho right. Lanxa uphathi kwabantu kumbe usiphathi kwamaZwana, uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvele eZimbabwe, eyi kusuke kungantu asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yokuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafactory ukwenzela ukuthi abantu abatsha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ngo-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana, noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe abeZimbabwe babhensela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. I-Chronicle ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, $209 million, ekuthengiseni i-lithium kusukela ekuqaleni komnyaka. iZimlive yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TRIPC uMnumzana Dakuzwa Ngaziwore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Daddy kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
President uzokuchallenge njani khona kwikwa kufuna anti ngabe zami liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la ifuna ukuthi vele likhiphe abantu kuzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu ye abantu banjani njani. Bona isilimi siyelele sokugcina.
Mpingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula
umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhalipani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uChabango, njengoba uKhalipani Phugeni hambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo. Wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhalipani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhalipani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotshela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhalipani Phugeni labo sengezo Chabangu labo uNesidube, eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini liphikisayo kodwa li supporta izano kusasa livuke selisithi opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usukela kuqede lapho uthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhali landela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azoba lethela ushintsho emathebelelendi. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina kasikuboni lokho ngoba la bantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC bakhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyo babasicindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yaba bayenza isilwa nayo. Sebesibiza ngokuthi sine-tribalism. Ayicha, thina sinayo i-tribalism. Silwa le-tribalism. Silwa lokucindezela ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli. Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa ngoKhalipani Phugeni nabo babo Sengezwa. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni yekuthi khona kungakaze kwenza ukuthi sokulama ama-by-election la sefunakala ukwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise kuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bebesebethi abantu abakaba sabafuni ngabe ezinye indawo. Emuva konke lokho kukhulunywa ukuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amahovete ahlale kukhuluma lokho abantu labo abalwele inkululeko ukuthi izaphu yaginywa izanu. So izaphu yakhona ezavotele ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yaginywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho sivukele ukuya kuvota. Pho laba sibavoteleyo bazasebenza nini ke bona? Kwaza ukukhanya lokuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu odecala, oyicala libo bona bobabili labo uKhalipani nomngakhe lomngani wakhe lo, not yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi labo balaleli nje lonke. Kwesisikhathi kulabantu abangasiwa emathebelelendi abazenza amandebele. Yibo namhlanje ama-oppose uChabango becashe ukuthi bethi bangamandebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabango esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi lawo beke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe sibe sihloko sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabango, kufakwa abantu bakithi, kufakwa ama-mayor akithi, kufakwa ama-councilor akithi, kufakwa ama-MP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esishweni uzayenzani eNkomthwakazi. So labo abantu abanjalo uMatsheza labo abapho ngokukhuluma kuphela. UMatsheza bangabantu abadala kodwa bagxamanda kuphela. Ukuthi kube lo deputy mayor wamaSwingo abana abantu bakobulawa bekhona uma namantsheza uRight wona kuyini. Hayi, bantu asizameni ukuphula manje, singakhulu kwengqondo ukuba sikhuleni, singakhulu komzimba sikhuleni lengqondo manje. Siyabonga.
Ku Studio 7, ku Studio 7
hayi indaba ye MRP le hayi ingani ifuna ukudida abantu ingqondo kahle kahle ungathi ujoine ipart emuva usuzofika nje abomdenda labo mfulo ngase sebefika ukuthi befike bewambe iCongress umqondisi bezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abantu funayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hayi ambona into iright leyo ilese imfanele sende nje EFF eSouth Africa uma le malokhu bamqoka esikhundleni ulokhu bakhokhela kathi esikathi bona uma kuthi abasasuthise ngobukhulu kamqondisi kabaphumi bevula iyabo iparty bethiye besitshetha lomqondisi umqondisi sebesela uba ubuse right kakhulu unkomo wakhokela ngo-1962 wazwachiya sesajoyina izanu ngo-87 so bona bahlutshwa yini nomqondisi uma ikhokela i-10 years umqondisi athi amazwe onke laa akase wabhaya izincwadi kwazi umqondisi bona sebephuna ukuzophambula ngoba sebethengwe izanu sebethengwe izida lesi izanu PF hhayi asikuthandi lokho nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Lawo kungamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani lolu hambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israyeli leGaza. Noba ngithi Israel le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access of into elula efana namanzi izinto ezifana namagetsi izinto eziqhakathikileyo nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo lempilo leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe kutawa dala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu abaespecially kakhulu abantwana labanye aba-vulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebesifa besifa ngendlala le-malnutrition ngenxa yokuthi akuseko kwethu ngoba kungela ngoba njoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto ezintofathi zibuye via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi Dube?
Kunzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyagangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihlohlayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona ngeyokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngoweGaza noma ngoweiPalestine noma ngoweIsrael akekho umuntu ofanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona ngeyokuthi ilizwe leMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel. Kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kusivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe inkunzi ebusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lasePalestine. Iyo indlela engenza ukuthi lempiphele. Kodwa ke nqabe lokho beshushumbiza kanje besenza kanje balwisa ilizwe lasePalestine, kodwa nqa sisiyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu basePalestine sokungumhlaba wonke jikelele. Amazwe lawo afana labo Melika oJoe Biden, lokho abakukhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika. Ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane. Ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanyamazwe. Abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine, ngoba bayabona ukuthi lokho okwenzakalayo ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili eninto yakhona isiphehla udlame. Nxa sikhangela into le babunkomo abantu nxa bengayinazeleli uNetanyahu into ayenzayo wenza njengomntwana a spoiled child othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona abantu umntwana ochaya abanye abantwana. Kodwa ke lo mntwana ochaya abanye abantwana kube ukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze uloku umtotoza njalo nje uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona iworld war isisiba khona. Ngoba nanku uNetanyahu uhamba azaye bomba lelizwe laseSyria elingahlangana indawo lento eyenzakalayo. Kathesi babhizi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe laseIran, okuyinto engaphehla eyiworld war, ngoba nxa bengabhomba ilizwe laseIran njengoba besitsho ukuthi bafuna ukuyabhomba ama-nuclear plant yabo kuzabe yimpi enyenziwa kakhulu. Kathesi ngumlilo ongalumatha njalo, ngoba elizwe laseSyria ilizwe laseRussia selithe lona abantu baseSyria abayekele ukusebenzisa i-airport lana njengoba isibhonjiwe, ababuye bezosebenzisa i-airport ekontrola yiRussia kodwa ephakathi kwelizwe laseSyria. Okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje i-Israel yenza iphutha ihambe yebhomba lani i-airport esetshenziswa yiRussia ivukile World War.
UMnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxelaye ekweleBhilitane. Singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho, ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili, udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga le-CCC uMnumzana Takudzwa Ngaziwore. Kulobani-ke laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesiNgisi uthi yena, "My mom said, son, stay away from politics. She was right. But at the same time, no one will fight on my behalf." Mthulisi Mathuthu uthuthuma uthi yena, "Interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini." Themba Ndlovu indlovu enkulu uthini-ke. Uthi yena, "Ubaba uNdlovu, in Zimbabwe there is a secret war." Lotshe Nkomazana Hlabangani yena uthini, uthi wena, "Khalani zome bomakhala njalo, uChabangu usalungisa kobulawayo." Noma Dube Noma uthi, "Kodwa kusani khonoku bandla?" Fake emoji laphana umuntu okhalayo. Kuzoba lo praise melo kuthi, "Ayi, sibulaleni sonke phela." Ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini. Then kulo asanleya umandazi laphana uthi, "Wena cry my beloved country." Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini, uthi, "God won't be silent." Then umbiko wokugcina uvela kuBeauty Siphato Khumalo uthi, "Kunzima eZimbabwe." Shua abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Ungene khonapho lawe ubone esikulobileyo, ufake lawe ama-comments akho mayelana ngokuyabe kusenzakala, ikakhulu udaba oluyabe luhamba phambili. Hayi ke kwanele okwamanje, siziphethe ngebezihamba phambili. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-CCC uMnumzana Takudzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani. Yena ungaziwore oloke elaliso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesililitshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo gwana wamatukanduna.